Izakhamizi esiqoqelazo zithi sezidlele evalweni kulandela umbiko okhitshwe kuliviki ngumphathintambo obona ngezempilakahle njalo ngumsekeli kamongameli welizwe Mnumzana Constantino Chiwenga oveze ukuthi umkhakha omutsha omemetheka ngesiqubu owe-Omicron uzukhona kuleli. UZulu esiqoqelayo uveze ukukhathazeka ngalo mbiko esithi lo mkhakha ulakho ukumemetheka ngamandla ngalesi sikhathi kulanda ikhefu lekhisimusi lapho abantu abazavakatshelana khona. Unkosikazi Matilda Dubo yisakhamusi evokola e-Insiza South ududidekile engqondweni ngalo mkhakha omutsha wegciwane le-coronavirus.
Ngekhefu lona eli siyezabayeza abantu abethu from South Africa and Botswana lapho usuzwakalela khona. Asikunanzeleleni bakithi ukuthi loba usiya ngaphi ube le maski yakho. Lokhana kokuthi siqhawulane ngibone ngani sokwadlula. Ekhaya lapha akusamnandi ngoba nxa ungasabona abantu abakho ngekhefu lona leli kuba buhlungu okunye okumangalisayo.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi seMawane eGwanda.
Hayi abantu sebekhathazekile kakhulu nge-COVID le esibuya le ngoba nxa i-lockdown siqala sokutho ukuthi vele abantu abaningi sebeyahlala endle. Hayi kulokhu sikhathaza okunzima kakhulu ebantwini bahlupheke kakhulu ngayo i-COVID le ebuya le. Njalo isiphambanisa kakhulu njengento emsebenzini yabantu yonke into engabenziwa ngumuntu ma ngoba sizasiqalela olunye uduo funa iqhubeke lezikolo ezingevalwa zingasavulwa futhi abantwana bakhuthi ukufunda njanga khona kuke kwenzakala.
Umnumzana Promise Chabangu usobhuku esitezi eGwanda North uthi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla ngoba iningi lingasalandeli iziqondiso zokuzivikela.
Abantu bafuneka ukuthi ngaye bafundiswa balandelelwe abantu abalandeli izinqumo zakhona ikakhulu ukufaka amamaski vele kabafaki uyafica ukuthi uyafika endaweni enjengemavinkilini emabhawa fica abantu bengagqokanga izinto zonke zonezi. Ubana lo umkhuhlane uzamemetheka ubulale isitshaba sonke ikakhulu ezikolo ngobana abantwana besikolo yiba bazamemethekisa umkhuhlane lo bazasuka lawo khona babuye bazewuthela emagumeni kithi emakhaya la.
Ukhansila kawa 13 eGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi bakhathazekile ngalaba abangaphandle kwelizwe abazabuya kukhefu.
Bazabuya bekuthwele bangaba babili bathathu abakuthwele kumbo yedwa njengoba kuthi umkhakha wakhona uvele umemetheka ngokuphangisa sizwa sethuka sibilokuthi kuzakwenzakalani. Siyakhuthaza kakhulu abangahlatshwanga lakho lokhu ukuthi yona limthetho esayiniwayo siyisebenzise sibili. Eqinisweni sibili sethukile sesithithibele bese singathi sishawa ngumoya sizwa silokhu esaba okunye umali sakathi bese sithaba ukuthi abantu abethu besizazabamukela kathi ezinako-ke.
Abezempilakahle baqhube umkhankaso kuvike edlulileyo edolobheni leGwanda lapha bakhuthaze uZulu ukuthi engekethisi alandele isiqondizo zokuvikela umkhuhlane weCOVID. Nangu unkosikazi siqalisile amasuku.
Sikhangele umkhuhlane weCOVID-19 sikhumbuzana nje ukuthi khona uvikelwa njani lokuthi sikhuthaza abanye ukuthi bayihlaba i-vaccination. Sikhangelele lakhathi sokuthi uhulumende sevulile wathi 16 to 17 years bahambe futhi labo bayenhlala ukuthi babuye bahlatshwe esibhedlela.
Bedlula amakhulu amabili 219 asebebanjwe igciwane le-coronavirus esigabeni seMatabeleland South selokhu kuqale iviki. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.